Le. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 3 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Usolide uthathe ngayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi. Ngoba iJeff akusiyo lenkingi. Inkingi sekuthini nje ngizwe sintela manga manga. Ukuthi yisa lesifundo kuyalingana. Kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asodingi sakaze kulingane. One is to take it's LCN's business. Oh, which would think? Ika elele nzuzo ethile ekuthengiseni kwabo, kubathengisela mahhala.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali le eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba uholo labantu adilisedoleni le-America njengoba seliphumile kwaze edoleni le-America abayibhoni yikho lokho sokulobu nzima khona akulantu behlanganayo kukade.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo, ngakho-ke sebebambisana labo dokotela asebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethuswa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu Izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bevalela ukuthi lesi sinqumo sizokhokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzaba nzima lapho engabalezi thekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Asazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa ku-eco cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo 320 nge-eco cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze ngathi utshwala sokufuze ngiyehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le awukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Abantu abanathi utshwala akula mehluko oyabe ukhona ngoba vele bebevele ibhiya utshwala be-$1 bebekuthenga sibe sikuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lo dubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency yahlupha.
Umnumzana Tedios Mature isakamuzi sebulirilwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela thathi eZimbabwe ndoda i-USA ngokungaleyahlupha ukutholakala. Balutshwana abahola nge-USA. ukuthi ukuthi abantu laba sizakuthasibona izinto zikhwela unnecessarily usokulanjwa nxa utshwala lama drinks sokuthengiswa ngama US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama US dollar
egcimelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ukuthi namanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isichaja ngama US dollar osekusele ukuthi iConnect ichaja ngama US dollar amakampani la ayi 2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osekulandela ngama US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezenhlalakahle kaZulu unkosazana Thabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usola iDelta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkinga. Inkinga isekutheni njengo ngilizwe sizitela mangamanga. Ukuthi yisa lekundi kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asodingisa kaze kulingane 1:30 iDelta's business okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kabathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli leDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengelamigoqo. Babuye bachaza ukuthi nxa bengasathethanga isinqumo lesi abasuze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo Chicken Inn aselentengo ezishiyeneyo eBond Note ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odlileyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu ikugcila uZulu ngoba bephiwa imali yamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RDZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ihlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Khosa Chiwenga kumalanga edlileyo walewemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela nababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola leMelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bhede.
Siyabonga Gibson. Silokhu sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labodokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elohlobo lwemali ebizwa ngokuthi ngama RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto ulukhuni akusonto singayibalekela leyo into eqinisele ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola leAmerica ngoba umkhulu labantu kade lisedoleni leAmerica njengoba seliphumile kwakhe edoleni leAmerica abayibond yikho lapho sokulobunzima khona akulanto ehlanganayo kungathe kodwa uhulumende welula izandla zomuntu ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe uvulile sile amasango yileqiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlile ukuthi kumele kukhulunyiswane kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sibili umumo okhona lakho kumele kube abantu bekhangela umumo esiphakathi kwawo lobunzima esiphakathi kwabo bakuvuma ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise oluhlelo lukhona olwazisebenzi. Kumele njalo silinga abantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyanuma. Sikhangelele khonokho duduza ukuthi xa sikhangele ukuthi kunuma uhulumende usasemutsha lo asimncediseni lathi njengesenzi kakhulu.
Ye kodwa-ke kodwa kukhanya kusobala sibili lapha bagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukuba ethusela abakhala lo msebenzi. Ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force. So bezobetshala uvalwa ngakhonokho. Ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawula.
Uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe. Hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho. Okuleqiniso futhi phakathi lokulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akula muntu ongaboniyo dubisa ukuthi phakathi komumo onjani. Amajuda omthula incube babhizi bayasebenza. Ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile ezizinto sizazibona zisenzakala. Ngiqinisile sibili ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa sini. Kodwa-ke ngilusizi ukuthi seseza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge. Umgwaqo esihamba ngawo usesezaba lamabhampa lamagudi sibili kodwa phambili ngale kuzalunga. So kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela. Kodwa okunye ngikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisa izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi. Ngoba abanye ezepolitika sebengena sebethola ithuba lokuthi bangene ngento into bathumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi heyi ayi uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-US dollar. Kodwa bona ama-US dollar akhona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo.
Lezi yindlela. Nxa sikhangele babagawule khonapho okutsho siyakuzwa sibili. Kodwa-ke nxa uzubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kweZimbabwe. So-ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi. Batsho njalo gawule.
Ye liqiniso lelo ngithanda ukuthi kube njalo lezisizweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko. Kodwa mina engikugcizelelayo tiki ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanika ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi le qiniso ukuthi umthuli baza besephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona lezisebenzi zikahulumende. Kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kahle sokuthi ukuthi okunye kwakhona ezizinto zakhona izikhala zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo. Kodwa-ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye ezikahulumente zidingancedwe ngakho ngoba yona imali ye-America leyo asinayo.
Olo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF bexoxa le-Studio 7 ecingweni esetsholotsho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethweni ndaba lamhlanje edolobheni le-Victoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zile mpondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000. Zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho we-Parks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni. Umantshi uNkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lomtshutshisi umnumzana Bhekimpilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba. Udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka 9 ngoZibandlela. Abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi bayaliphika leli cala. Impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika kwemnotho elizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba, kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBinga.
Umnyaka omutha siwungenile bhatudubo ukuthi abantu abalakudla abala mali ezitolo ukudla kukhona kugcwele ezibili gadi akuthengeki. So abantu bayahawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Nenhlanyelo abazizuzanga inhlanyelo lazo bazinikwa amakhabhuku nikwa naba abebandla elibusayo. Yayimkhuhlane layo abantu bayagula ezibhedlela kulaludo. Amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumba awuthengi. Abantu nxwayelo mumbu kesengiselana ngezihlobo ngawungela sihlobo vela awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo
ihlelo sikhona sibile zezivande kathi sibahlalele umumbu ngenxa yezulu because amanzi ayesehomile then abanye bayakha amaklinikhi njengakithi ngapha si-akhe iklinikhi siyizakhela vele sesakha indlu yamanesi uhulumende vele uzithukele asikwazi nokuthi kumbe silohulumende thi kangela njengalapha lapha engikona ebhinga kuwadi 3 siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhuwa. So nxa usize ubuhlungu bona buyana omama betshona bekhona ngalo baba beselela abantwana. So beza ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo. Bazakele bodwa incediswa ngabe-SDA.
Uhlupho lwemali lona-ke?
Hhayi uhlupho lwemali kunzima. Bayahola nababahola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza amayusi akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Basike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna amayusi angikhona. Akuhambe nawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela le. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams. Kuze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awe ama-exams angikhona abantwana abazange babhadale ama-$4. Abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali bali kufaka ngiyanda ubuzi ngamuchitonga. Ibhuku lili kuchita 80 cents. Amwe mabhuku ma-32 pages ali kuchita $1.50. Kuli kunotebala magrosa. Lwa i-community li kufaba. Isebo so mputu vede bana bechikolo taba kufunda. Because tawe ima uniform mina mpebe dano. Nila suma ma uniform. Bati metiri ya kuti ndijane lembo mendi. Ndiwode kubila wawo. Endi kutu uzge even uchange $12. Muzge aluri jana kuli mari ya kona. Tawe. Tukana balibu inka bed, food, no books. No what even ima teacher machoko tawe because basically tabali kubadala kuchikolo. So vele mbubumi kuli kutiumina. Even tuchite ma meetings tuambule tawe nkutuya. Because boba lisu ni EDFE. So mta pakati EDFE manji kwa ba problem.
Alo ke ngukwesikazi Fepi Dube. Obe kutuwa lo standigile Mhlanga Studio 7. Esesina mpande eBinga. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sithuzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama New Year resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 001-202-465-0318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele VOA Ndebele kuFacebook. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamunicipal weThekwini kwele South Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria webandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar webandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lwe-Joint Operations Command kumbe iJOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lengxoxo.
Ngibona nganti ukuthi hambe njalo kuyabe kuzekuphostisa akusho kwethuleka, kodwa ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zinje vele kufunakala ngabe even amabandla aphikisela bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hayi sesingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani, ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezanu PF elibusayo, yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizukulwane sonke seZimbabwe kumele sibe lomlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili, ngoba ilizwe ngelethu sonke. Ungakabi yizanu PF, ungakabi yi-NDC, ungakabi ngisho kube-ANC thize uqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo, entweni yonke esicabangayo, sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye, wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu, ingathi yehlulekile yini izanu PF?
Well, okuyiqiniso ukuthi abantu bebekhayele ukuthi iZANU PF, uhulumende weZANU PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho ukuthi engathi mina lapha iZANU PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ukuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaba-affecta ilizwe leZimbabwe, kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba idale kuloko kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ngathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF, uhulumende weZANU PF bekule ndlela yokuthi ngasizala izinto, wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle, iforum lena kuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo, engenise uhulumende, ingenise ama-employers kumbe abaqhathi, ingenise le labor. Iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngayo ngahambi kuhle, abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane. Kodwa singananzelela ahasi mngakhathi esiminyaka, kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela. Kodwa siyakuphosa leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation, kunezinye izinqumo esibona ngathi ziyenzwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance, khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima, akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima, imisebenzi ayikho, abantu bayalamba. Kodwa phezu kwalokho ihola abantu liphansi, intengo ziyakhwela. Kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifaka i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya. Khonokwana kuvulala futhi umuntu nalo vele uthwele nzima.
Nanto ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona?
Ngiyamuzwa umfowethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile, ubalulekile khonokho. Kodwa ke njengoba ngithilo ngamaphambilini, into eqakathekileyo ukuhlala phansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile, njalo yena ubuye engumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uMnangagwa njengani kuyasipha khonokho. Kodwa kathesi-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni ngizobona uyamthola izini kuma social media laba o Twitter osezulana lokho kusethene uthi wena sikhulumeni sibone sana kodwa ke udubo nje ukuthi wena abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathethisayo abangakhiwe kodwa yena ke ngumuntu ofuthi ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibone sana ngoba ayisifo ukuthi ngamthethi yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo kufamileyo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa ikakhulu labo abathi ibandla lezanu PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngathi fanele balingqondo ukuthiwa i-denial syndrome. Besikhuluma kanje uzizwa abantu bevuke besithi bona ibondi ye-US dollar leyo kuyalinga kodwa kusegcekeni kakulingani makhala ama-prize ukhanye kwenzakalayo ukhanye lama-exchange rate akuhambelayo so ibandla lezanu PF likaze lifika selivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho bona ingathi izwe lizaba-right khathi esikhuluma nge-indigenization act uhulumende uthi tena Zimbabwe is open for business kodwa ngezokulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe akula muntu ole mali yakho ozakuyenza efama engezinjalo so yiyo zento ofanele zikhangele kukhunjiswane zisamapholisi zakho ongathi ayicutha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhubeka bethi hayi bandla yezanu PF selehlulekile.
Alo-ke umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula zombusazo ubexoxa endawonye lo msekeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imuli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLower Gweru. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kaGogo uManxube odumizane enhlane uvuke ubhova echitha imbiza ezibhekiweyo wabuya wathisa izindlu zonke zachabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusithiphela umuzi phakathi kwekhaya endlini kakhulu unhlane. So umfana uthe nawo yini bedakiwe. So akuphuma ngalutho endlini kushe konke kwaphuma ibhesigodi kuphela. Hayi izigqoko zilobile zonke.
Udumizane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza ezibhekiweyo wabuya wathisa izindlu zonke zachabalala.
Ukhona ukufika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwani. Ngathi igodi likwani kwenze njani. Wathi anyalitshela ukuthi ngizondile ngingatshayelela umntwana phansi lapha ngimpela kwedwa. Ngathi umntwana wakhona loya kumpela kwenze njani. Wabemphakamisa umntwana lowa. Nxa emphakamisa umntwana lwana ngazithulula ngangakhulumela wathi funa ukutshengisa ukuthi ngizondile wahle wasukuma wakhaba ipoto esekhabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wachitha amapholisa.
Okwamanje ugogo uManxube lemuli yakhe basele egcekeni
zalela khonapho
phandle egcekeni
sizilalela khonapho nxa kuyikuthi izulu likhona hayi ngiyalala ngale komamdawu ngale kamathule kusuzukulu angimzondi ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejika sokuthi ngiyamzonda ngicinga yomthetho ngangilungisela uyezelungile.
Umnumzana Benjamin Mpala ngukansela we-Ward 7 lapho okube lesi ndaba phendule khona.
Kukube le-double strategy because umama wakhe ubhubhile ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngapha lakho umuzi ngapho osuthile walalutho nokuyifethaleza lokhu wayekuholile uthile lakho usuthile phakathi umncane ade lakho uthile akulalutho totally so we are appealing to anyone okhona lapha emhlabeni ozwa hello sisi.
Hayi, isikhathi iso singasavumi. Siyabonga Ezra Chisa Sibanda ngokusigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa nje ukusithinta njalo ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.